Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 8 Mpandula 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi usebalekile elizweni ngemva kokuba amapholisa ethule umbiko izolo esithi ayamdinga ndawonye labanye ababili.
Sasiloku sisithi amapholisa azinzile kodwa okwamanje sesibona ukuthi sokuzimbila zentabani lezano.
Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches uthi ukhetho aluqutshwanga kuhle ngalokho kumele kube lenkulumo zokuxazulula lolu daba.
Yebo, umsakazi amaphoyisa sesiwatshelile sathola imvumo thola vele igwala lokuthi khona siyavumeleka ukuthi singatshengisela la basebenzisa vele imithetho yedemokhrasi.
Gambe umumo welizwe uzaqhubeka umadlodlongwana na.
I'm not sure because it's not transparent. It's what is transpired in the one of the Nama constituents on an announcer within a short period.
Ibandla le-CCC lizatshengisela kwele South Africa lamhlanje zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi usebalekile elizweni amapholisa ethule umbiko izolo esithi ayamdinga uMkhwananzi ndawonye labanye ababili. Amapholisa athi ozawatshela ukuthi abasolwa laba bangapi uzaphiwa imvuzo wenkulungwane yamadola eMelika i-$1,000. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi uMkhwananzi ulamacala amabili awadala ngomnyaka ka-2019 alokho engakapheli ukuthethwa ngoba wekela ukuya emthethwandaba. Uthi njalo abanye abasolwa ababili uClyde Mashojera lo Noel Muneweyi bona betheswa icala lokuthisa imota yomnikazi eHarare ngosuku lokhetho. Unyathi uphinde wafaka imfanekiso yabasolwa enkundleni ye-X eyayithiwa yiTwitter. Kodwa uMkhwananzi laye eloba kuTwitter uthe usebalekile waya elizweni angalivezanga. Uthe amacala awetheswayo alahlwa yinkantolo kudala ngakho uthi uyahlukuluzwa nje kuphela nguhulumende wezanu PF ngoba ekhulumela ibandla le-CCC njalo esola indlela uwenziwa ngayo ukhetho. uMkhwananzi kadobhanga ucingo lwethu njalo kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasbanda.
Sizwa ngegrapevine ukuthi bafuna ukubopha ama-MP akwana 7 ukwenzela ukuthi babe le supermajority e-parliament lapho abathi bangafuna ukuguqula i-constitution bakwenze mahlayana kungala iliswana. Yikho konke lokhu sibona ngani ngabantu abafuna ukusebenzela ibandla lezano ngoba ubaba uPromise Mkhwananzi sebemfuna njengenyamazana ngenxa yokuthi so appointwa ukuba nguspokesperson. Umkhona uMkhwananzi ede khona iminyaka yonke sokuvumbula kakhathesi ngoba ibandla selitheka abe ngumunye owabakhulumi esidinga ama-national spokesperson. Yikho ke sebesesaba ukuthi kungcono bamethusele bamvalele kungalacala. Sibona ngani lokhu yi-prosecution. Ayisikho ukuthonisiswa inkantolo kulusizi ngoba amapolisa sehamba ngonyawo luka Smith ngezikhathi zecolonialism lapho amapolisa ayesetshenziswa ukuhlukumeza lokubopha lokubulala abantu besenzela ukuthi uZulu weZimbabwe ahlukume esabe.
Lingathi ugcinakele yini umkhwanazi lapha khona, asisoze sibone abantu sebemzingela njengoba kuthiwa kule 1000 ezaphiwa lo ozatshela amapholisa ukuthi ungaphi.
Lapho okulo mkhwanazi lalaba abantu asikwazi, njengoba sebephiwe izimali, sebethenjiswe izimali, abantu bephakathi kobuyanga bangaka besidla ingqoqo zomlomo, hhayi sebezuza umsebenzi, sebezamzingela umkhwananzi lapho ngani bazikela ibhalabhala mbe impala, ngoba indlala ibhahlile emakhaya. Kungenani siyabiloke sithi indlebe silalele ukuthi uxakuxaku lentonga kuzawela ngathi, kodwa sifisela bonke laba abadingwa ngamapholisa ukuthi kabagcinakale kahle, badinga amaloya abo. Uma kusenza bahambe bayezihenda kwenzele ukuthi amacala la adlule masinyani, ngoba ngokubazilwa akula macala abalawo. Amapholisa sesenza izinto abangazange bazenze, sasiloke sisithi amapholisa azenzile, kodwa okwamanje sesibona ukuthi sekufanana le political parties sowezimbila zentabanye lezano.
Aloke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, ilunga lebandla eliphikisayo LCCC. Abalandeli bebandla le-CCC abahlala kwele South Africa baqoqa ukutshengisela besola impumela yokhetho lweZimbabwe ngemva kokubuthana eBeria Park lamhlanje ekuseni. Ababhikitshayo laba bathi bazabuthana befole ezitaladeni. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba siqoqe lo mgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa, umnumzana Trustin Ndlovu.
Kuzela wonke umuntu ukuthi afike ngesikhathi ukuze sikwazi ukuhamba phela isikhathi sekhona, sitshengisele emgwaqweni, siyosuka laphana silibhekise econsulate Eastgate, sodlula ngase-observatory umgwaqo lona ozophumela ngase-Bruma Lake, bese siyafika laphana sizokhuluma.
Wona amapholisa akwele South Africa liwazisile na?
Yebo, msakazi, amapholisa sesiwatshelile, sesiyenzile isicelo sathola imvumo, thola vele igwalo lokuthi khona siyavumeleka ukuthi singatshengisela la. Basebenzisa vele imithetho yedemokhrasi. NasePitori e-embassy kukhona futhi la sizoya khona, sizohlangana endaweni abathi Union Building, kune-triangle, kunendawo ebizwa ukuthi i-triangle laphana. Sizohlangana lapha ekuseni, sizohlangana ngabo-11, sesisiqala ngabo-12, ngabo bese siyahamba-ke sibhikisha sibhekise khona e-embassy. Mase sifika laphana sobesizichulela, sobesikhuluma, sichazela abantu ukuthi size ngani, kungani silana, siphathekile kahle. Abantu abaningi vele bayakwazi ukuthi why sizobhikisha, futhi-ke sivele sibacacisele ukuthi sibuyaphi, sikuphi, futhi siyakuphi.
Injongo yenu kahle kahle ngeyani? Ungasitshela nje ngamafitshane.
Injongo yethu yokuthi phela sazise kubantu basemzansi, sazise kumazwe wonke lawa esakhelane nawo nakubakhokheli be-region ukuthi asiphathekile kahle ngale ndlela uhlelo lokuvota eluhambiswe ngakhona. So sizama ukuthi sibatshengisele ukuthi hayi, njengezizalwane zaseZimbabwe asiphathekile kahle, asiko happy, futhi-ke sihambisana-ke nendlela i-SADC nabanye abahlole noma mhlawumbe ama-observers ababone ngawo ukuthi khona ukhetho lwaseZimbabwe belungekho free, fair and credible. Ngaleyo ndlela sizama ukuthi abasiphethe esingathi kwi-international community community nabo baze phela balekelele nabo abantu basibakule region bonke besathi nabo babone ukuthi hayi asijabulile thina sijabulanga neze siyakhala ngendlela ekwenziwe ngakhona isifiso sethu ukuthi sikhala ngokuthi ukhetho lwenziwe kusha khala ngokuthi ivoters roll singenayo sikhala ngokuthi kunenge kwenzekile udlame belukhona sikhala ngokuthi khona bekune ballot staffing ma ballot awafikanga ngeenkathi esifanele abantu abaningi bayajikiswa bangakwazi nokuvota abantu abaningi abavotanga ziningi into esikhala ngazo
bakhona yini abavela khona ngapho eSouth Africa abangasobe eZimbabwe elikhangelele ukuthi babe khona embuthanweni wenu lo
yebo bakhona bakhona impela nje abantu abangekho embuthanweni abangekho kumaqembu ethu abangasizalwane zaseZimbabwe abavela khona la eMzansi eSouth Africa emaqembwini abafana nabo EFF nabana abanye nje abantu abasisekayo nje abasisupportayo abathanda ukubona iZimbabwe iqhakaze ngile abathanda ukubona iZimbabwe inempumelelo.
Hello ke ngumnumzana Trust Ndlovu umgcini sihlalo webandla leCCC kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Johannesburg. Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches uthi ukhetho aluqutshwanga kuhle ngalokho kumele kube lenkulumo zokuxazulula lolu daba. Umanyano lo obuthanisa amasonto amakhulu akudala uthi lanxa ukhetho lwaqutshwa ngokuthula indlela eyasetshenziswayo yayingaqondanga. Ukuhlaziya umumo welizwe kulandela ukugcotshwa kwamakhansila lamalunga edale lephalamende leSenate ngemva kokhetho usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bekimpilo Mbetsi unobhala jikelele webandla leUnited Movement for Devolution elikhokhelwa ngowake wabanga usomlomo wedale lephalamende ekubandla leMDC umnumzana Love Momoyo.
Of course, ama parties lawa ama major parties they are on hope ukuthi elinye lizawina opportunity lizawina le ruling line ifithi yawina, but then when it comes to ukuzeki le administer ama elections fell short on administering ama elections lawa ukuthi ephume in a fair way. Of course, we can say asina sure ukuthi yena uthamisa ingaba for sure la mazi 11 zakhona ukuthi uwinile yini. There was lack of transparency in the build up to elections, that is the ballot paper printing, that is inclusiveness yama political parties. Nasinje nje EMPs vele we were never included in the process of ukuthi sibe kwazi lokuthi ama ballot lawa printwa ngapi, lokuthi khona siwabone vele inetha yawo i-texture yawo lani, all those things azizange zinikezwe such as that. So they failed on administering ama elections. That is one ukuthi khathesi kunama controversy and there is a lot of confusion within ama political parties, and which have actually escalated ukuthi kunama threats ezizani sitretena nabantu. On the other hand, is it kona anyone wants to subvert government their electoral, but kuyukuthi khathesi kukhangele ukuthi isisindliwe. I'm not sure because it's not transparent as to what transpired endaweni ezingama constituents ona lawo apho ngo-announcer within a short period lokuthi kwahamba njani lokuthi bathabileta njani ama results. We are not sure ukuthi kuhambe njani. Of course ECC ili na wama short force ayo njengondaba yokuthi kona it was no structures phansi kuhle kuhle plus it's a new party. Of course it could, that could have contributed ukuthi ezinye izinto bengazibona ukuthi zifuna kunjani. Akusinikezi thina as VMP ukuthi iprocess yama elections lawa ayenzwa ngendlela enhle elungileyo, which you can nathi sifile ukuthi this government has got illegitimacy over ukuthi ihlale isigazene as a people of Zimbabwe.
Lithi ngabe kwenziwani kathesi ukuqhutshekelwa phambili?
Thina njenge-EMP would be so happy njengoba i-SADC i-declared ukuthi the process was flawed, would also be happy i-SADC ibuya ne-recommendation which is a recommendation ekwanisa ukuba practical ukwenzakala. Kumbe i-process engaba some sort of a dialogue, would be happy ukuthi kube ne-dialogue within the players ezama-elections ayenzileyo khathesi. Bithi lithina aba-EMP, bithi i-CC, bithi ZANU-PF, any organization which took part within these elections, zibe included in that round table, so it made a way forward, because at the end of the day, our elections now are enzelwa to promote democracy as Zimbabwe as a whole, as a people. Aga enzelwa only political parties, but but yenzela even ama citizens at large.
Kuyini kathesi okuqoqwa libandla lakho njalo umkhokheli wenu umnomzana Love More Moyo kungani engancintisana?
Ukuthi umkhokheli wethenga engancintisa, we could not participate because of lack of resources such as $20,000 to participate as a president ukuthi ucontest. So on its own kholoko automatically disqualified us. Then thina as UMP when it is getting the way forward, thina a united front as opposition, not ukuthi kube le issue yokuthi kule only one political party which can frankly is ZANU-PF. So we are open ukuthi sizame ukuthi singede amanye ama political parties ama opposition ukuthi kufuze sonke sihlangane sikhulume with one voice. Silungise lapho esilekha khona indaba ezinjengeze-inclusivity ezihluphayo ukuthi you'll find i-special parties which come from Mazambeleland. They've been suffering ngendaba yokuthi sebaphonga ufuna uyinkluda nxa kuyisikhathi ese-dirty work. But nxa sesikhuluma ngendaba eze-decision making ukuthi izihlalo ukuthi abantu bake-decisive in deciding for their future, abantu laba banikeze izihlalo ngendlela enhle. So thina as UMP will be open for dialogue, which wants to for dialogue with any political party efuna ukuthi isebenze lathi on equal basis. Kungena kuthiwa kune-big man, there is a smaller man. No. Everyone who must work as Zimbabweans from equal basis, then it's engaged. Well, and look, how best can we take it to an aid to what it is 15 years and it is.
Lo ke ngumnumzana Bheki Mpilo Mbetsi unobhala jikelele webandla eliphikisayo lezombusazwe ele United Movement for Devolution obeqoqa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ese Beitbridge. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi unobhala jikelele webandla le-ANC yakwele South Africa usevimbe olwela ilungelo loluntu umnumzana Ibo Mandaza ukuthi ayekwethula amazwi akhe embuthanweni we-OR Tambo School of Leadership. Iphephandaba lobulembu leZimlive.com lilodaba lokuthi owake wakhokhela ibandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe osekubandla le-CCC ugcotshwe ukuba lilunga ledale lephalamende phansi kohlelo lwe-proportional representative njalo waveza ukuba uselomkhuhlane wemvukuzane njalo. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salunani basakazi weStudio 7 kanye nabalaleli, okhuluma ngonyathi esilobele siye phendula inkulumo kwabakugawule. Wabugawule mangenayo into okukhuluma lapha kuStudio 7 sicela ngabophosisa. Makathi umnangagwa uyasebenza kanzima. Yebo siyavuma uyasebenza kanzima, kodwa usebenzela phela isikhwama sakhe nabantu abakhe, akasebenzeli thina njengezizalwane zeZimbabwe. Njenje thina siyadubeka ngapha emazweni ngizo ngamagama, kodwa yena lokhu ebhizi ilandelana nokuqhezana nento ezingekho, into zeZANU-PF ezisiphuphekisayo. Sine sisazalwa thina sange sathola vele ukudutshekwa noma sesingamadoda amadala. Lokho kuyafana nje lokho kuthiwa kuzotshintsha izane lokhu ibulala ilizwe siyaphambili. Yabonga.
Emsakazweni kaStudio 7, emsakazweni kaStudio 7, indaba yokukhethwa kukameya kobulawayo laphana ngazathi yahluka, kodwa yona ilula. UChamisana kangaqambukeli kayekele amakhansila lana azikhethele imeya ayifuna hanti umsebenzi wamakhansila lo umsebenzi asomsebenzi kaChamisa. UChamisa wakumsebenzi kayelokozana lomnankanga ngale estedawo hanti umthathele upresident kayekhona ngale eyekele amakhansila ngapha ezikhethele umeya amfunayo. Usho ukuthi indawo yonke lezihambe ukhetha amameya wena kumbe uzozikhethela abantu bakubulawayo. Uma kuthi uzozikhethela abantu bakubulawayo kuthi uthi abantu bakubulawayo ubayezizibhukubhuku phela. So thina sifuna ukuthi amakhansila lana akhethiweyo ezikhethele imeya kahle nje yakuliwa balisti. Hayi, sifuna ukuthi amakhansila umsebenzi wawo ukuthi ezigetele imeya amfuna. Siyabonga.
Hello Studio 7, sibonani. Hayi, siyaphila nathi. Hey, siyakubona lokho kwenzakalayo. Sekwenzakele lokho kuyasikhumbuza ukuthi kwathi komunye omnyaka ilizwe selithethwe inkomo efanele alibuse kwadlalwa ngale game. sokuze kunamuhla kudlalwa le game kwafonywa igugula ngondeceleni ukuze incedise ukudlala yona le game namhlanje sokule fast ifanzi layo isifanisa le MDC sifanisa le gugula ngondi sifisukunda namuhla asikukhangeleli ukuthi kufonywa okunye phezu kokunye sizaze sibamba nini phezu kwe-national army kwafonywa i-50 brigade unkomo wakutsho ukuthi ezilongu sokube nje akusekho rayi kathe sinxa sokufonywe ifasi kuvele usokulabahlamu ngeceleni wayi kuza fonywe ifasi ukuthi yenze hhayi lokhu kwakumnandi asiyindawo sesiluphele thina yithi imjibha eyayona leyimpi ikhulula ibizwe lakhululeka sesikhululekile namhlanje sibona okunje hhayi lokhu kakukuhle lokhu sifuna ukuhola amapentsheni sidle imali zethu kodwa kusokusehlula
salibonani bantu bestudio 7 salibonani balaleli hhayi lapho siyakhala kakhulu ngisendaweni esesouth africa so khala indaba yezami hhayi asibulala bakithi sihleli khonapha e-south africa kodwa lakhona sifuneki la ngale ekhaya sifuneka angasuphephela angazi kasizweli ngani umnankagwa lezanu p f yakhe kusho kuyaba yilizwe bani eliphila so amanye amazwe ahlupha kodwa hhayi lokhu esikubona ezimbabwe hhayi becala besisize
sanibonani sanibonani bantu bakithi ezimbabwe indawo yonke kungaba kuhle i-audio ma lingayizwa siyabonga amakhansila wonke ma sebengenile sokuvotiwe sesilindele ukuthi sibone ukuthi kuphushwa njani ezimbabwe so siyacela ukuthi kungathathwa abantu beharare bethola sebegcwele kobulawayo kungathathwa abantu beseharare begcwale plan report ngitsho lomsebenzi wokuthanyela uzosokuthiwa kufuneka imfundo sicela beke bem ukwenza into zabo lezo lo kuthanyela uzokuthiwa kufuneka amaphepha yinto ezenziwa ukulwa kwethu kungaphele ezimbabwe
ye ngibingelele enkundleni ngithi nitshona njani basakazi ye siyamuza ugawule futhi uyahlafuna uthi yena abantu be-triple C lapha bawine khona indaba begcotshwa ngicabanga ukuthi ugawule ebecabanga ukuthi abantu be-triple C bazakhalala kuthi lezo ndawo zisale zizingasela abantu ababameleyo bona sebebuya sebefaka abantu babo ukuze kuthiwe khona izano ayisebenze kuleyo ndawo ngicabanga ukuthi ugawule kulento eningi ongayizwisisiyo ngicabanga ukuthi njengomuntu ohlele emnyameni ongazwisisiyo ukuthi abantu baseZimbabwe bafunani abantu baseZimbabwe sebekhathele ngohlupho ababhekane lalo uhlupho into ezingaguqukiyo kunini abantu behlupheka lokho kodwa abhambeli nezano liyaze liyefika nini lapho liyakhona gawule njalo futhi akutsho ukuthi ukhetho lube lukhululekile gawule ukhetho lungeke lukhululeke gawule kulabantu abathi ma usiyavota emakhaya leyifazi ithatha ama-ID abantu ibhala lavuka lilahle amaphepha mzukanelanga lokuvota lisithi khona uchamisa kasalungene lukhetho kwathi endaweni lapho kulama-strong vote khona kachamisa amaphepha kwathiwa wekho kodwa akubheke lawo gawule ukuthi amaphepha aprintwe eHarare kodwa amaphepha eHarare azange atholakala aze atholakala e-Victoria Falls emakhaya le kambe khonokho kwakusenziwa yini gawule lamanje uma ungabheka amarizalti okuthi khona umongameli wenu uwinile uma ukubhekisisa kahle inamba zokuthi ufike njani ukuze uwinile liyala lokuzikhipha lezekhiyelo liyehluleke ukuthi liphablishe ama-V11 lana ukuthi sibone ukuthi wawina njani konke khonokho yikuqibezela kodwa-ke mbona ingathi okwelizwe ukuthuthuka ilizwe liyaguqa ngamadolo loba lingathini
studio 7 sabona abantu basifakaza bahle abalaleli abahle ngezindawo zonke liyaphila kodwa abantu benkosi siyawezwa amakhansela asecothiwe besicela-ke ukuthi asebenze ke kutshintshe nkosi yami ebulawayo ikubuyele kobulawayo ibe yibulawayo leyakudala eyaziwayo kontuthu hhayi loku esesikubona manje loku esesikubona manje laphana ukuyadabukisa kuyadabukisa kodwa-ke sizwe ama bakithi ake sizameni phakameni sizameni kuleli lizwe lethu sizameni ukukhupha umnangagwa ngoba indaba yephepha le angeke isebenze indaba yephepha angeke isebenze umnangagwa angeke ephume iphepha into nje efunekayo ukuthi abantu
abantu sivumelane into eyodwa kungasiko ukuthi bakithi isigqugquzela udlame kodwa-ke kuyikubonisana ukuthi lwana umuntu engaphuma njani ngoba sesidiniwe nkosi yami ngokuphefumula ekhaleli lodwa kuphefumuliswa ngumnangako ubaba lwa ake nje sivumelane nentodwa sibonisane bantu ukuthi singayenza njani ngalwana ubaba lwa ngoba uma singakwenzanga lokhu angeke aphume vele uma ephuma uyajiyela omunye lo uyamjiyela la uyabe embonise ukuthi igame leyidlalwa so siyacela abantu benkosi asigqugquzeleli dlame kodwa asihlanganiseni
thina vele sobe sangafuni ngamaprojekthi wona lawa sasifuna into enjengemali vusi lizwe lezimbabwe.
Lawo-ke bekungamazwi enu balaleli elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika.
Ngokuqhubeka kwempi yocuku kwele Ukraine okwenziwa ngele Russia, leli lizwe liya liphelelwa izikhali. Ukufinyelela izikhali ele Russia selitotobela kumazwe aphansi kwezijeziso zenotho ze-United Nations Security Council ezenqabela amanye amazwe ukuthi athenge izikhali zawo. Ekupheleni kwenyanga kaNkwenkwezi ele Republic of Korea kumbe South Korea ele United Kingdom lele Melika ethula umbiko munye osola ele Russia kumizamo yokuthenga izikhali kwele Democratic People's Republic of Korea kumbe North Korea. Inkulumo zokuthengisela izikhali ele Russia ngele DPRK iyaqhubeka kutsho omela ele Melika kumanyano United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Ele Russia lifuna ukuthenga izikhali eziningi ezichiyeneyo kwele DPRK ukuze zisetshenziswe ukuhlasela ele Ukraine. Ukuphumelela kwenkulumo lezi kutsho ukuthi kungaba lokwethulwa kwempahla yokulungisisa izikhali ezingaphathisa elakwele Russia. Ngokufuna lezi zikhali ele Russia lizimisele ukwephula imithetho yohlangothi lwe-Security Council ezibalisa lezavotelwa yilo ele Russia. Izivumelwano lezi zingaba yikwephula kwezivumelwano ze-Security Council ezavunyelwana ngamalunga phose wonke awe-United Nations kulandela ukuvivinya izikhali zombubhiso okwenziwa ngele-DPRK. Iqiniso yikuthi ayisiko kwakuqala ukuthi ele-Russia lephule izivumelwano ze-Security Council ukuze liqhubeke ngempi yalo yocuku kwele-Ukraine, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Kulobufakazi bokuthi ele Russia lathenga indizamchina zohlobo lwama-drone kwele Iran lisephula izivumelwano elazivotelayo e-United Nations. Ele Russia lasebenzisa ama-drone la ukubhidlisa izakhiwo ezimqoka zakwele Ukraine. Umkhuba wele Russia wokwephula izinqumo ze-Security Council liphathiswa ngamazwe alocuku akuvunyelwa, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Ngokunjalo, ele Melika lithatha amanyathelo ngokuveza lokwethesa izijeziso abantu lamankampani asebenza ukuthengwa kwezikhali ngele Russia kwele DPRK. Asingeke njalo asisoze sithule ngoba sithola ubufakazi nsuku zonke obukhomba ukuthi ele Russia liqhubeka lithenga izikhali kumazwe angamagola ukusebenzisa kumpi yalo lele Ukraine. Sizaqhubeka sisebenza lalabo esizwana labo ukuthola lokuveza imizamo yele Russia yokuthenga izikhali kwele DPRK kumbe amanye amazwe afuna ukuphathisa ele Russia kumpi yalo lele Ukraine, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Lolu ludaba oluphuthumayo oludinga ukuthula lokuzinza kwamanye amazwe.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Lusigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. Isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi usebalekile elizweni ngemva kokuba amapholisa ethule imbiko izolo esithi ayamdinga. Abalandeli bebandla le-CCC abahlala kwele South Africa baqoqa ukutshengisela besola impumela yokhetho ngemva kokubuthana eBeria Park lamhlanje ngo-8 ekuseni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngoChris Gande. Libe lempela viki enhle.